ipolitiki yeMelika ikakhulu iyakhele kulokho okuthiwa yilokali. Ngakho ke akufanelanga ukuthi okwenzeka eVirginia sesesukuthatha ukuthi yikho kungenzeka ku 50 states zeAmerica. Zonke zile zidingo ezihlukahlukeneyo, kodwa kufanele kubange ukwesaba lokwethuka kuma-democracy ukuthi kambe kungabe kuhambe njani. Kodwa ke njalo kujwayelekile ukuthi upresident angawina, ngemva kwalokho kwehle i-support yakhe ibuyikhwele njalo nxa sekusiya okhethweni olulandelayo.
Kungabe kule sandla sikalowo wayengumongameli umnumzana Donald Trump lapha yini?
Asibonakali kangako isandla sakho ungananzelela ngendlela lo onqobileyo akade ekhampena ngakhona. Uzame ngazo zonke indlela ukuthi avalekele uTrump. Kodwa ke wasethatha lokho okujwayeleke ukuthi kusetshenziswe ngama-Democrats ukuthi awine, ukukhathalela kakhulu abantu kwezemfundo wakusebenzisa kakhulu. Ngakho ke kube ngumuntu oye kulokho esingathi kusesenta. Wathatha abantu abangama-independent, wathatha abantu baka-Trump, wathatha njalo ama-Democrats abesisa ukuthi kube nomuntu onjengaye esihlalweni. Ngakho-ke kube ngumuntu osesenta obesesiswini, wangayi kulolu hlangothi, wangayi kulolu hlangothi, kodwa u-Trump hayi kabonakali kangako.
Siyabona lokuthi usekelo esingathi ngama-ratings lukamongameli Biden luyehla kulokhu kudingisisa okwenziwayo kwama-polls. Singathini ngokwenza kwebandla lama-Democrats sesikhangela ukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo olwe-Congress?
Kule ngozi yokuthi basengalahlekelwa yibuningi babo ku-Congress, kuyo i-Senate le-House of Representatives. Kanti-ke njalo kusengaba lenguquko kusuka manje kusiyafika leso sikhathi ama-ratings abakhwele, kusiya ngokuthi lezi zinto abalwisa ukuthi bazidlulise ePhalamende ziyabe seziziveza ngayiphi indlela. Ukuwa kwama-ratings kamnumzana uBiden ayawa abuya akhwele, kusiya ngokuthi yini leyo abantu ababeyikhangelele ngaleso sikhathi. Seziningi izinto ezingenzeka ukuthi ziguqule kube ngcono kuma-Democrats kubonakale kuma-Republicans, kumbe kube ngcono